abantu abanenga abafaka ku-cabinet ka-president wasemnanga ngabantu abazakalayo abantu asebenza lezanu isehluleka isikhathi sonke lesi ngakho akuqhekekeni ukuthi abantu laba bazalithana okutsha kungasenani umkhokheli wabo u-president Emmerson Mnangagwa laye ngumuntu owazakalayo wazakala ngobudlwangudlwangu wazakala ngenhlupho zokusebenzisa amandla wazakala ngembali yokubulawa kwabantu abaningi kakhulu abuyazakale ngokuba umuntu okade uhulumende kusukela ngo-1980 uhulumende owehluleke kakhulu obele umkhonomi uphethe Nelson Chamisa uthi yena akukho i-cabinet engayakha ilizwe iphumelele nxa umkhokheli wayo ongu-president engumuntu owazakalayo esehluleka njalo siyabona ukuthi i-cabinet yangkhona iningi layo bakhona labo abafakwe ongaphandle kwesisekelo sombuso welizwe khonokho kutshengisa ukuthi u-president Mnangagwa umthetho akawulandeli kangako akawuqakathekisi angiboni mina elandela izixwayiso eziyabe zivela kuzisebenzi zakhe kuyikuthi yena vele umuntu owenza ukuthanda owenza umathanda sonke isikhathi engelandaba lokuthi umthetho uthini okwesibili ubu-president buka-Emmerson Mnangagwa kabuphumelelanga bathi xaxa ngendlela yokuthi i-MDC yazi ukuthi akawinanga ukhetho akavotelwanga ngesikhiwa sithi ka-collegitimate yikho libona ukuthi uthe fakwa esikhundleni umkhono waqala ukuwa izinto zaqala ukukhwela ezitolo njalo njalo khonokho kusenziwa ngokuthi kulo president ongela mvumo yabantu eyokuthi abe umkhokheli
kodwa labo abafungisiweyo abatsha-ke bona ubona ingani abasoze beletha umahluko ikakhulu kwezomnotho
angazi ukuthi phela singabe sithi sizazi njani ukuthi bazasebenza njani uprofessor Mthulinqube uyazakala ukuthi bakwaba le bhenki kwelezimbabwe eyavalwayo bakhona bathi kuqhathangela ukuthi yavalwa yabaleka lezi mali zabantu so imbali yakhe kuleli lizwe kayisiyo mbali enhle kangako njalo bayitshengisele ukuphumelela njalo umuntu oyedwa phakathi kwabantu abaningi ngingalethi ukuphumelela u-Cathy Coventry siyazi ukuthi ube ngumuntu obhukutshayo njalo osebenze kahle kulelo hlangothi lomsebenzi wakhe kodwa akazakale ngumuntu owazi into ze-administration as a ministry ngimzekhuluma nje kathesi ku-CNN bembuza imbuzo elulanyana nje enganzimanyana kakhulu hhayi bengani uyaxhamaxhamande sithi kakezwa ukuthi i-ministry yakhe ifuna nidingani kutshengisa ukuthi uzothatha isikhathi eside kakhulu ukuthi aqalise ukuzwisisa ukuthi umsebenzi wakhe ngowani njalo 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 ngaleso sikhathi abantu bezanabavele bajala ukuntshontsha babe sebentshontshe baqeda kumuntu